So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-18 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko yokuthi kulamalunga amaningi avela phandle kwesigaba sakoBulawayo afuna ukuncintisa emele lesi sigaba.
Kodwa akasikabi leqiniso ukuthi bengaba baningi okungakanani ngani ngoba silokhe sikuvetting process.
Lamuhla kulilanga lokunanza uzibuse i-independence, abanye bayabuza ukuthi kanti vele lelilanga lalethelani uZulu.
Mese sikhangela manje there is nothing esikubonayo enhle bese sizibuza ukuthi mhlawumbe bekuphilwa ngcono kudala kulanamuhla.
Amapolisa adinga indodana kamuyi umnumzana Robert Mugabe uChatunga ngoba engayanga emthethwandaba lapho amele athoniswe icala lokugangada imota yomphathintambo wezekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ngamatshe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba olumayelana lezokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lilandule imbiko yokuthi kulamalunga amaningi avela phandle kwesigaba sakoBulawayo afuna ukuncintisa emele lesisigaba. Leli bandla lithi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luyaqhubeka kuzo zonke izigaba kunye lakoBulawayo lapho kuthiwa kulobandlululo khona. Leli bandla lilandule njalo imbiko eyethulwe enkundleni yokuxhumana eTwitter intatheli zindaba uHopewell Chingono obethe kwezinye izigaba ibandla leli liyehluleka ukuphuma loyedwa nje kuphela ozalimela kukhetho. Isikhulumeli saleli bandla uNkosazana Fatsai Mahere uthe ngamanga ngoba izigaba zonke zilabafuna ukumela leli bandla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-CCC koBulawayo umnumzana Sengezo Chabangu saqala ngumbuza ukuthi kuliqiniso yini ukuthi kulabaningi abavela phandle kwesigaba sakoBulawayo abafuna ukusimela edale lephalamende lakukhansil.
Yes, bakhona abantu abanengi esizwa kuthwa bafakile ama nominations abo abanominatile kodwa akasikabi leqiniso ukuthi bengaba banengi okungakanani ngani ngoba silokhe sikuvetting process. I-commission kayikakhonsolidate amabizo abantu bonke abanominatiweyo emathebeleland. So kunzima ke ukuthi sikunike singathi i-percentage yokuthi abantu abavela ngaphandle kwemathebeleland bangaka kumbe abantu abasemathebeleland abanominatiweyo bangaka kumbe omama abanominatiweyo bangaka ama-youth anominatiweyo bangaka abantu abagogekileyo bangaka abavela e-diaspora bangaka ama-professionals bangaka so kunzima ukuthi siphumele lempumela yona le singakaboni ukuthi commission iyo ekwaziyo okwakathesi kodwa yesiyezwa ukuthi bengabe bekhona laphana lalaphana kodwa inani labo kasikabi lalo okwakathesi.
Kodwa lona ibandla luphatha njani udaba lolu olobandlululo ikakhulu izikhalazo zabantu besigaba semandebeleni abathi bona bahlukuluzwa kakhulu njalo izigaba zabo ziyasalela?
Iparty yona ngokwayo i-very sensitive ekuthinini izigodlo langezigodlo kumele zibe represented, kungabe kuse council, kungabe kuse parliament kungabe kungama PR kungabe kuse senate kodwa izigodlo lezigodlo zibe represented iparty njalo is sensitive to i language ukuthi abantu nxa uhamba usiye Bhinga abantu beBhinga kumele babe represented eBhinga akungeke kube lomunye umhlobo onga represent abantu babo abeBhinga bona bekhona so they are very sensitive to language. They are also very sensitive to culture. Ukuthi nansi Bulawayo ikhona lamhlanje kumele abantu abazamela eBulawayo babe ngabantu abazwisisayo imbali yakoBulawayo babe ngabantu abazwisisayo iculture yakoBulawayo bengabe bengeminye imhlobo kodwa bekhona apha koBulawayo bezalule khona apha koBulawayo be understand ukuthi uBulawayo uchoni ukwenzela ukuthi okwenzakalayo kwalaphana kathesi ekhansilini kuyetshintshwa ngoba kakumanga kuhle so njalo iparty iyaqhakathekisa kakhulu abantu abagogokileyo iyaqhakathekisa kakhulu ama youth iyaqhakathekisa kakhulu omama iyaqhakathekisa nje imhlobo lemhlobo engaba khona phakathi kwezigaba so iparty ithe yona lokho iza kukhangela kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla lesisi koBulawayo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda
siyovota. Sivote lenkulu.
Ele Zimbabwe lamuhla linanza ilanga likazibuse ele Independence Day enkundleni yeFura Stadium eMount Darwin lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa aza kwethula khona umbiko wakhe omqoka ophathelane lalolu suku. Umbiko wakhe uzafundwa njalo kuzo zonke izigaba zelizwe lapho abantu abayabe bethegwaqa ngenjongo efanayo. Njengenhlala yenza kukhangelelwe ukuthi abantu bazathokoziswa ikufola kwebutho abaculi leminye imicimbicimbi lomdlalo wenguqu oyabe uphakathi kweqembu leHighlanders lele Dynamos. Imbono yabantu yehlukene ngalolu suku abanye besithi aluqakathekanga ngoba kulombuso oncindezelo selokho ilizwe lathola uzibuse kwabamhlophe ngomnyaka ka-1980. Kodwa abanye bathi kuningi osokufezwe nguhulumende wabensundu. Iningi selabaleka elizweni kuyadinga amadlelo aluhlaza ngoba ngemva kukazibuse impilo yaqala ukuba lukhuni. Umqondisi Dube okwele Botswana usethulela lolu daba olulandelayo.
Iofisi yomeli weZimbabwe kweBotswana ithi kuzaba ledili kuyona leviki kuyindlela okunanza usuku lukazibuse kodwa iningi elisithola likweleBotswana libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya lithi aliboni isizathu sokuthazela lolu suku. Omunye wabo unkosazana Sindiso Spanda ohlala esigodlweni eHaboroni.
Esizabe sibuthene khona sizizalwane zeZimbabwe sisidla inyama sigida kodwa ngokwami kuyabe kungayisiko ukuthi sijabulela i-independence ngoba uzibuse wabuya sibili kodwa kasibu woni ukuthi wasinceda ngani uzibuse yikho nje sicwele amazwe onke omhlaba.
Umnumzana Sifa Sithuma wenhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana uthi kubuhlungu ukuthi kulalabo abafela ukukhulula ilizwe kodwa impilo yabanzima kusukela sokulozibuse.
Uma sikhangela sikhuluma ngendaba zeindependence kule ngoma lethi emoyeni kwakubuhlungu ungayilalela soyezwa kufika okunye okuyifeeling ubona ukuthi abantu abasizalayo ngamaqhawe nxa usukhangela nje luqathanisa ke indlela ababe committed ngayo la ngendlela izinto mebeziyo uyaphosa uthi ngabona along the way kulalapho endwangu eyakhutha khona ugaja.
Iningi leZimbabwe laphuma elizweni langena amazweni afana leBotswana saba lemuli abanye abantwana sebesizwa ngendumela ukuphela ukuthi ekhaya kwakhonjwa ngophakathi. Esinye isizalwane seZimbabwe esileminyaka yamachumi lasikhombisa uthi kuyadanisa ukuzwa ngembali yeZimbabwe ukuthi kwakulilizwe lolujulobisi.
Independence
Day lusuku esikhangela lokho okwenziwa ngokhulu labokhokho bethu appreciating ukulwelwa kwabo inkululeko yelizwe uhlupho nje ngithi abatsha ukuthi indaba esizizwa zikhulunywa ngokuthi iZimbabwe was the bread basket of Africa bese sikhangela manje there is nothing esikubonayo enhle bese sizibuza ukuthi mhlawumbe bekuphilwa ngcono kudala kulanamuhla
abanye abafana lomnzana Ntokozo Thebe bathi kade sebeze bakhohlwa ukuthi kulelanga likazibuse
yabe uthi kumhla ka 18 abengasakwazi ngoba kahle kahle vele kimi la 18 wangikhona ka mina ngiyedwa engaphandle kwelizwe leZimbabwe u 18 lowo angikwazi ukuthi uPaula engcenye kwabase Zimbabwe live cause something to celebrate hayi mina kakula
kodwa okubandla lezana uPF umnzana Peter Mathangi uthi kuningi ongathakazelelwa nguZulu ngemva kweminyaka yamachumi amane lantathu leZimbabwe lizibusa
with every reason to be celebrating independence one of the key and major issues that we celebrate is the founding democracy that was born out of
ukulezi zathu zonke ukuthi sithakazelele uzibuse abantu kathesi bayenelisa ukuvota bayenelisa ukukholisa umnotho ongelabandlululo njalo umnotho uyatshengisa ukuthi usuqala ukwenza kuhle
la ngamazwi acizulelwe ngomunye owentsha yezana uPF umzana Addington Mpofu
njengomntwana wakubulawayo I will not hide this I'm very much excited
noma nje abanye abakhulumele Studio 7 bajengise ungathakazeleli usuku lukazibuse iofisi yomeli weZimbabwe ithi kuzagidwa kujajule ngomgqibelo kunanzwa lolu suku ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana
siyabonga mqondisi ukucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe
yebo ye amakhiwa abaphuma embusweni kwangena abantu abamnyama and umuntu omnyama wangena wabamnyama langezenzo embusweni ngoba ayikho into esingayijabulela sisithi sithokozele uzibuse ngaphandle kokuthi ngithi mina into mhlawumbe eyodwa zwi esingayikhuluma esingayikhangelela ukuthi hayi singaphuma phandle sibe sitshayela umpululu ukuthi abafana bakamgandani izipra yakhala insimbi batshaya insimbi abafana bakamgandani ibhunu laze lavuma eZimbabwe yinto esingayijabulela kuphela kodwa nxa sesikhangela ukuthi kuyini ebesikukhangelele ukuthi siza kuthola ngozibuse into esiyitholileyo sibili kakhulu ngozibuse ikakhulu thina isizwe sohlanga sithole ukweyiswa sithole ucindozelo sithole ukubulawa sathola ukuhozwa ngabantu makhaza nje lapho esihamba khona yiyo into esiyilethelwe ngozibuse uzibuse usithathele ubuntu bethu lamhlanje singabantu nje singamaphepha nxa abantu bezizwe lawo eMpumalanga besikhanye emazweni amanye nxa kukhulunywa ngokuthi uzibuse weza kukhangelwa ukuthi kambe impilo ebiphilwa ngabantu ngesikhathi bengazibusi bebuswa ngabantu bona abamhlophe ababe bacindezela ababe bancitshilungelo lokuvota le mpilo asebeyiphila ngaphansi kukahulumende wabansundu ingcono yini okokuqala ngesikhathi sibuswa nguSmith ezibhedlela bekule mini abantu bebesebenza behola imali elesisindo idola yeZimbabwe or idola yeRhodesia le pound yeEngland bekungutshikile obhanqa kwezinye insuku idola eZimbabwe ibile value okudlula ipound yeBritain la ungakhangela imigwaqo esilayo emningi imigwaqo esayitshilwa nguSmith imigwaqo elethara lamhlanje abantu bayageza ngamachibi emigwaqweni imigwaqo yonke ifile bekumbalwa ngesikhathi sikaSmith ukuthi uzokuthiwa kulamagetsi
kuyini uhulumende angakwenza ukubona ukuthi abantu abalansolo njalo wonke umuntu uyathokoza ukuthi eZimbabwe lathola uzivuzo
angiboni sithandekile ukuthi uhulumende lo esilaye ulawo amandla lamasu ukuthi engenza into engadala ukuthi abantu bemthani nxa kuza kuba lokhetho luza kuba khona asihambeni sonke siye ukuthi cwinge emva kwezaphu asihambeni siyevotela izaphu abantu ngabanika inhlonipho ubanika uthando ubanika imithi ezibhedlela ubanika amagetsi ubanike imsebenzi elomholo lemali elesisindo abantu ubanike amathuba ukuthi bezithuthukise abantu ubafakele umthetho umthetho ozalandelwa yimi ulandelwe unkomo ulandelwe nguwe la nguye wonke jikelele ukuthi oweqayo lo mthetho awukhathalekile ukuthi ngubani umthetho uyambopha yikho okufunwa ngabantu lamhlanje
lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga ku Studio 7 esebilitane Amapolisa adinga indodana kamuyi umnumzana Robert Mugabe ubhela mine chatunga ngoba engayanga imthethwandaba lapho abemele athoniswa icala lokugangada imota yomphathintambo wezekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ngamatshe uchatunga lomngane wakhe utatenda Chinyuka babikwa bamisa imota kakazembe eyayichayelwa nguLazarus Parimanzi bathi uchayela kubi basebemsukela bamchaya bagangada imota yaze yafa amafasteli ngenyanga kaNhlolanja umfowabo uRobert Mugabe Jr. laye wabotshwa esetheswa icala elifanayo elokuchaya imota yomunye umuntu egigini elalise Harare Awa manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iqula leSADC eliselizweni elizohlola ukuthi umumo weZimbabwe ulungele na ukuthi ukhetho lwenziwe kungela kukhalaza. Lithi lisemizameni yokuqhuba ukhetho olulempumela engasoze iphikiswe. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi obemela insiza South edalela iParliamente umnumzana Andrew Langa usethe ukhetho lokudinga ozamela lesi sigaba lungasenziwa njalo osekuthiye kade encintisana laye umnumzana Spear Sithole esenguye ozamela leli bandla kukhetho oluzayo esigabeni seinsiza. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibona. Yawubulisa lapho uvandlo, umfana omncane ozalaleyo osogwane. Bengithi ngike ngibuze la. Ulalawa bemeli be-CCC obabo mafa magalela ngabantu bakithi amamboka kithi. Lani nginizwani khuluma nje. Angaze ngizwe lifaka nje ilokhu zenu. Into zakithi komthwakazi lina le-CCC kumanje inkosi yethu kanje ukuthi icetshoze emthethweni. Lithule lini. Kodwa le zingathi lela abantu bakithi ezindebele. Lithule ingaze umthwakazi ezingasebenziyo. Lithule nje into elinelile lalile lezisizwe. Angazi ukuthi liyoze liyeke nini ukusebenzela isisi lisebenza isizwe sakithi komthakazi. Ebese ngicela ebantwini bonke abakithi. Banibakithi, vulana amehlo. Awekho umuntu wasempumalanga ozofaka ushintsho ebantwini bakithi. La bantu nje balanda ukuzomosha. And propaganda yabo iyasebenza. Libakhona futhi abantu bakithi abaphoqwa yiziziso. Othi ma ukhuluma bethu nexhaphalezi. Libhekene lento. Kodwa ngicabanga ukuthi hhayi kuzolunga maduze. Umthokazi uzozimela.
Emsakazweni weStudio 7 siyabonga izindaba elifika zona. Amagumbi monke amanomdla. Hhayi sizwile kuthiwa kule ndiphendesi. Thina amatebulele ndayo. Ngesithi kuindibisi wemathepheleni asikabi kundiphendi wamasi kundiphendisi kumele ukuthi ngasi yabona ukuthi lati siphathwa njengeminye imihlobo ekhona lapha neZimbabwe siyabantu emathepheleni kodwa nje wonke umthwakazi wonke manje ungathola ungananzelela laphana ukuthi imisebenzi kuqhatshwa umhlobo wodwa so wona uloku uzithela ukuthi kundiphendisi indiphendisi yiphi leyo ndiphendisi yokuthi ukiyo kutho ukuthi ungazibona umuntu emathepheleni lokhu usiyaselebrate indiphendisi eZimbabwe laphana kusasa kutho ukuthi hayi into kuthiwa indiphendisi kawuyazi ngoba uselebrate njani indiphendisi yiphi leyo ndiphendisi oyiselebrate betai ungasebenzi ukuthi kubuye abantu abavela kachana kwezinye izigaba bezothatha imisebenzi ulususa celebrate ukuthi le independence yiphi leyo independence ayikho independence laphana kwidima tablet hayi sesithembe kule MRP ukuthi maybe hayi yingasizela le independence engcono hayi khona le ezanu PF le incindezele abantu besindebeleni hayi akuna independence lapho ungazibona umuntu wamatablet ukuthi uthi uyacelebrate independence futhi kude bento hayi independence vele kawuyazi yiphi leyo independence imamayini wonke aphethwe abantu besimashonaland yonke into nje laphana kuphethwe abantu umhlobo wodwa kuphela yiwophethe laba abanye nje bahleli abangekho eSouth Africa labangaphumanga out aphandle kwelizwe abalantu abalayo bahlupheka basemakhaya so yiphi leyo independence
linjani basakazi bethu beStudio 7 lo okhuluma ngosilethemba Ncube siyacela ukuthi indaba zesindebele lathi sizithule kunamhlanje nje akuna sound eze sishona ziphele kahle impela kodwa ezesindebele sokunzima ukuthi sizimamele ngoba azizwakali ngikhuluma ngiseJohannesburg ngiyabonga kuyena noma lesithumele zona ngoba zisikhuthile
ngibingelele enkundleni ngabe lichona njani basakazi hayi themba lonke liphilile hayi ngiyayizwa le ndoda leyi okuthiwa ngu-Innocent Bani le indoda eqembe ezibiza ukuthi yi-EFF hayi undoda lo mini politics yakhe angiyizwisisi and angiboni ukuthi ngisezobuya ngiyizwisise kahle kahle ngoba undoda lowu uzwakala ingathi vele kahle kahle uyi-LD ezano undoda lowu ngendlela mina engimuzwa ekhuluma ngakhona kanti kungavotwa bayamcuphela yini laya amavoti abantu bezano ngoba angiboni ukuthi undoda lowu mpela ukhona abantu abangamvotela mpela abafuna imbu ngendlela engimuzwa ehlale ekhuluma ngakhona phela undoda lo inkulumo yakhe mina angizwa ehlukananga labantu bezano kule politics yamanga laye ipolitics yokulahlekisa abantu ipolitics yomhobholo ipolitics nje umuntu olobukhwele ayayizwakala ipolitics yakho undoda lo
Studio 7 salibonani basakazi be-Studio 7 labalandeli bonke nje jikelele ngingumuntu lwalo ongathanda ukuphawula but namhla ngifisile ukuthi ngingaphawula ngama-feature ukuphawula kwami kukanje kakhulu kubalandeli esilandela ama-party ngibe ngilesicelo kibo ukuthi uma umuntu efaka umbono umbono wakhe uma ufaka engathuki abanye abantu ngoba uma usithi abantu bevuka emaqandeni uyabusebenzisa igama elingekho lihle phezu kokuthi uma usithi abantu bevuka emaqandeni la usapota into engaqedakaliyo ngoba ungalalela lento ye-MRP leyana langa ngilalelwe ebuza umqondisi ukuthi right injongo yenu yini ngizwe hlafuna ulimi sokukhombisa ukuthi lakho kuyinto kwemqondisi kwe-MRP ungakulalelisa landelisisa uyakubona ukuthi hayi okwaleli thuba ukuthi usasele njongo yokuthi efuna abantu but thina abantu silambile kasilamali kasilani umuntu ebesethu sasele thuba lokufundisa abantu so kusho ukuthi le nto kayilasisikho isidingo sokuthi sithone silandelana layo so abasekele sisapoti la maphathi esiwafuna bengasithuki besifiza abantu ukuthi sivuke emaqandeni uxolo ke lapha
njani basakazi bethu abahle basakazi bethu abahle kanti umbuzo enginawo la ma ngabe ubaba wasekhaya elisela kuyabe kuthiwa ukuthi abantwana bazobanjani njengobana nje umongameli wethu esebanjwe ubuselo obungaka pho kuthiwa abantwana benze njani kanti kuyobotshwa bani ma kutontshayeni ubaba ekhaya abantwana kutho ukuthi bebawo esipheni ake azame ukuziphatha kahle umongameli yazi ukuthi kulungile ukuthi umuntu avelahlehle into ma ungayikwanisa uyikwanise siyacela baba mna ngakwa sithi baba sithi mbulali mina ngikwazi oyikho
sanibonani Studio 7 sanibonani basakazi abantu abahle ebahle engibathanda mina ngibuhlungu yazi yini ngibuhlungu ngokomthetho ndiwe umongameli aphuma khona aphuma ngakhona kule misakazi le ngokomthetho kube mhlawumbe iyamisa umsebenzi ngoba umnongameli like even though ngabe i-contract yakhe ithi 10 years kodwa ngokomthetho kube uyamisa umsebenzi njalo yebo njengoba i-constitution yakhona yelizwe isho ukuthi umongameli akahlonisiswa until eze phume esikhundleni mina ngibona kungcono nje ukuthi asimkhipheni ngamavoti abantu masimkhipheni ngamavoti siyeke lento ekhulunywa ngabo abantu bomthwakazi nabantu nabanye abantu bamaamanye bamanye amaphathi aseceleni aphikisayo eyokuthi umuntu nomuntu kumele evotele iphathi umuntu nomuntu kumele evotele i-MRP umuntu kumele evotele izaphi kumele abaqoqane bonke bezwane ngiyabona wonke amazwe njini wabane nenkululeko baye baqoqana bazwane bakhipha leyo phathi ebusayo eyiyona ehluphekisa abantu ngoba ngaphandle kwalokho nje angeke kuze kulunge into engabalungisela nje ukuthi bebe nekusasa elihle yona i-TBC ayikho yini into engabalungisela ngaphandle kwayo ngoba ithandwa ngabantu nabantu abaningi okuningi lokho bazokubona after sekudlule yonke into i-treatment isingenile esitudeni ukuthi noma sebengayibangisa naye bethu uyayikhipha akunandaba ngoba vele into ehlezi ikhona ngisho ukuthi ziyabangwa ezombangazo omunye nomunye ufuna ukuthi angene kodwa kwamanje bengibona ngathi akusona isikhathi mina zokuthi kuthiwa omunye nomunye makaye khethe yakhe no akulandeni akuqoqane nje ukuvothelwe into eyi-one eyiyona enamandla ukuthi ikhiphe le eyiyona ephethe ngoba ayi ubuhlungu lento eyenzakalayo ngoba vele uyabona nje ukuthi thina singuzulu asikanakwa abantu bayinakela bona ngemthetho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, omunye wabacathangelwa ukuthi bazancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Ron DeSantis engumeya wesigaba seFlorida usesenkingeni ngemva kokufaka umthetho okwenza kube licala ukuthi omama abakhulelweyo basuse izisu. UDeSantis nguye obikwa elamathuba okunqoba uTrump kodwa inyathelo lakhe leli elokumisa ukususa izisu likhanya limfaka enkingeni. Kodwa owayengumsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence ubikwa engomunye laye olamathuba okunqoba uTrump kubandla lama-Republicans. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa nguPence owayengu-vice president ka-Trump usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo-Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo Trump. So sizabona khathesi sivuma izono zikaTrump ezika-January 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba ku-position e-compromise kakhulu wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbo ne ekhuluma kodwa eziluma ulimi obengakhulumi konke okubi ngoTrump kodwa simbonile recently usephuma sibili usechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuary 6.
Yena uPence ubone ngaba lamathuba na okunqoba uTrump kukhetho.
So lokho sokuyistrategy really ukuthi yena atshengisa abantu ukuthi yena wehlukile kuTrump. Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane loBiden kumbe le-candidate yama-Democrat. Umuntu onjengoPence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbonangani ule chance nxa ukuthi ama-Republican esedlulile ku-Trump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi asefaka u-Trump ku-review mirror sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican ezahlangana le-candidate yama-Democrat whether kabe u-Biden webe phenduka kumbe kuzaba lelinye itikiti elehlukeneyo. Ngombono wami mbona uPence uzapha ama-Republican i better fighting chance than ukuthi belethe uTrump njalo njalo.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazwe.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. umsakazo we-Voice of America. Silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.